tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 13 Ncwabakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli welizwe asonto esimangalisile. Siyakwazi ukuthi izano PF isebenza njalo kusuka kudala vele abantu laba abalahlani ngenxa yokuthi ubukhokheli bukaMnangagwa siyakwazi sonke ukuthi ubalethwa luzwelo lukaChiwenga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi okusemthethweni abasekeli bakhe ababili, umnumzana Constantino Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohadi, esigodlweni se-State House.
Ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe, yinto ebuhlungu kakhulu hathi embulini zalaba bodwa ababhubhileyo kodwa emntwini wonke waselizweni.
Kufe abantu abalitshumi lantathu engozini yomgwaqo namhlanje ekuseni ngemva kokungcikilana kwebhasi lekhombi eKadoma. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezethule imbono etshiyeneyo ngekhomishini eyethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ufungise ukuqala umsebenzi okusemthethweni kwabasekeli bakhe ababili, umnumzana Constantino Chiwenga lo umnumzana Kembo Mohadi, esigodlweni sakhe iState House. Kodwa abanengi elizweni basole ukugcotshwa kwababili laba besithi lokhu kuveza ukuthi akulantuthuko ezaba khona elizweni phansi kombuso kamongameli Mnangagwa nxa eqhubeka esebenza labantu abalembali yokwehluleka ukuthuthukisa ilizwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umongameli Mnangagwa ufungise uChiwenga loMohadi ukuqala umsebenzi wokuba ngabasekeli bakhe namhlanje esigodlweni sakhe eState House kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umbuso wakhe weminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho oledluleyo. UChiwenga loMohadi bebevele bengabasekeli bakaMnangagwa kusukela ngoLwezi nyakenye, lapho ibutho elathuthunela engumongameli welizwe uRobert Mugabe intambo zombuso. Iningi elithe lisiza ngokugcotshwa kwababili laba baveze ukudana besithi ngabalathemba lokuthi bazaguqula isimo elizweni. Umnumzana Thembelihle Mabhena uthe yena ubekhangelele ukuthi kuza kuba nabantu abatsha kumbe kube loyedwa owesifazana kubasekeli bakamongameli.
Lapha sesiqeda kubona ukubekwa esihlalweni kuka-vice president, in fact o-vice president ababili, uChiwenga loMohadi. Thina kodwa besibona ngani bazatshintsha kumbe bethiwe yedwa wabo befake ongumama, but kanye ngani lokhu befake abantu abafana naye, so asikwazi. Lokhu vele sokusenzeka saba le doubt ukuthi even le cabinet yangkhona izafakwa, nasibone ngani thiwa kuyala lokhu kungamafesi afana naye, so akulanto ezatshintsha vele lapha ngokubona kwami.
Umnangagwa ekuqaleni komnyaka uthembise ukuthi uzaguqula iningi labantu bedale lakhe labaphathi ntambo kukhabhinethi ungakapheli ukhetho esithi ufuna ukusala nabantu abakhuthalele umsebenzi. Ngakho-ke ukugcotshwa kwababili laba sekushiye iningi limangale ukuthi kungabe kuyini abakwenzileyo okuveza ukukhuthala. Lokhu ekhethwe nyakenye ukuba ngumsekeli kamongameli uMohadi uqede isikhathi eside sesibhedlela njengoba ebikwa engezwa kuhle. Uke wasiwa kwele South Africa ekuqaleni komnyaka ukuya kwelatshwa. Umnumzana Abe Usiziba isakamuzi seHarare uthi uMnangagwa angeke alahla uChiwenga ngoba nguye owambeka embusweni ngemva kokuxotshwa nguMgabe.
Hayi, ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli welizwe asonto esimangalisile. Siyakwazi ukuthi izano PF isebenza njalo kusuka kudala vele abantu laba abalahlani ngenxa yokuthi ubukhokheli buka Mnangagwa siyakwazi sonke ukuthi ubalethwa luzwelo luka Chiwenga ukuze abuye azokhupha umgabe owayenguye owayekhokhela ngesikhathi leso. Ngakho ke uMnangagwa akalawo amandla okuthi akwanise ukuthi achiye uChiwenga nxa esekhetha abasekeli bakhe. Njalo ke uMnangagwa ukhanya kalathemba labanye abantu abasebandleni lakhe lezanu PF, sikhangela indlela angena ngayo kumbuso wakhe lo. So bona lapho akade vele bemsekela yiba aqhubeka phambili esebenza labo. Kodwa nje sesikhayela nje ukuthi yinto engaba yinto enhle yini elizweni lethu, hatshi asiboni kuyinto enhle sibili.
Nkosikazi Patience Ngundu wase-Beitbridge uthi le ngenye yezindawo engananzwa kwezentuthuko kungelani lokuthi kulapho uMohati adabuka khona njalo eseleminyaka eminingi elesikhundla saphezulu kuhulumende.
Abantu bamathebheleland abalayo umuntu ozawabamela uthi abe ngu-vice president ngenxa yokuthi uMohati uhlezi uyagula. Njalo singaze sikhangele kibe Beitbridge akula mpumelelo eyenzakalayo, akula kuphucuka okukhona osokwenzakele so far lokhe waba ngu-vice president. So besikhangelele ukuthi maybe sidingele omunye umuntu ongabangcono ongaletha inguquko kithi thina abantu beMandebele, ongaletha inguquko eMandebeleland.
UMnangagwa ukhangele ukukhetha abazangena kudale lakhe labaphathintamba elekhabhinethi, kulapho abanqobe kukhetho lwamalunga edayele ephalamende kunsuku ezintushwane ezilandelayo. Lo ubikwa ngabaningi uzakuba ngumthwalo onzima kakhulu kuMnangagwa njengoba kusobala ukuthi izikhundla ezikhona azisoze zenele abangane bakhe abakhangele lezo zikhundla kuhulumende. Kumele Chito 7 ngiseHarare, New Cape Town Pepe.
Usiyabonga Bhebhe. Lokhu sikudaba lunye. Izakhamizi zakoBulawayo seziveze imbono ehlukeneyo ngokugcotshwa kwababili laba abasekeli bakamongameli abathi uMnumzana Constantino Chiwenga lo Mnumzana Kembo Mohati. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekhona le koBulawayo.
UBulawayo wamukele ngensolo enkulu ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje esigodlweni sakhe se-State House eHarare. UMnumzana Kembo Mohati loConstantine Chiwenga bethi akukho okuhle abangakulethela isizwe ngoba behluleke ukusebenza kusukela ukuhluthunela umbuso kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe ekupheleni komnyaka odlule. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Bakizanani Dube uthi bobabili bazi ezebutho ngabe baphiwe ugatsha lwezomvikela hathi ukuba ngumsekeli kamongameli.
Mina ngibone ngani ukugcotshwa ukathi wenga lo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli welizwe, angiboni ukuthi kuzatshintsha lutho ngoba abadala laba they've been there ever since and abakatshintshi lutho lakathesi vele abasoze batshintshe lutho. NjengoChiwenga mbone ngani angenza ngcono ngayo kuMinistry of Defence, futhi kusenjalo ngikhangelela ukuthi omunye vele abazamfaka obviously kucabinet nguChinamasa. UChinamasa vele bazamkhetha and kuzaqhubeka kungatshintshi lutho lakathesi.
UNkosazana Praise Yangulube uvumelane loDube esola ukugcotshwa kwababili laba ethi akukho abalakho okungavuselela isizwe.
Ukugcotshwa kwaMohati lo Chiwenga ukuba ngama-vice president elizwe ngibona ngathi kuvele bekunjalo ngoba uMnangagwa ubonile ukuthi laye njengoba ngene after coup 6 months lezo bekufanani ukuthi labo bayazidinga, njalo futhi siyazi ukuthi abasoze betshintshe lutho nje.
Osakhulayo wakoBulawayo uNomvula Moyo uthi ukugcotshwa kwabo akusoke kuguqule lutho, bengathini kuyibo abakhupha umgabe.
Angiboni kusiba lotshintsho oluzayenzakala lapha eZimbabwe. Indlela abadala ababacabanga ngayo ayisiyo esikufunayo thina njengabatsha. Ungakhangela yena uChiwenga ngokwakhe izenzo zakhe azitshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ilizwe liphumelele libe progressive batsho njalo ngesikhiwa. Njalo yena uMohati wayetshone khona kumakhabhethi akudala ukuthi ngabuya lolunywe nje utshintsho olungayenzakala khathesi angiboni sibili ngo-VP wethu, kodwa hhayi ngiyala angiboni lutho oluza kuphuma oluhle khona.
Omunye wabasakhulayo wakoBulawayo uSakhile Nkomo uthi kudingakala igazi elitsha hathi amakhehla.
Hayi, ngithi mina vela kula ngisho umahluko, it's just a sheer waste of time ngoba akulanto vela abake bayenza. uyala even 6 months yona le. Worst yet, abantu abakhulileyo, honestly speaking, we need new blood. Akulanto abayasenzela yona, kuyini abakwenza.
Abanye njalo ngabathi uMnangagwa nguye owanqobayo kukhetho lokudinga umongameli, ngakho ulelungelo lokuzikhethela ingqe ngubani abona engasebenza laye. UMohadi lo Chiwenga yibo njalo abakade bevele bekhona uMnangagwa evele wabakhetha ngemva kokuhluthuna intambo zombuso okwenziwa ngabebutho ngomnyaka odluleyo, njalo basebenze laye kwaze kwaba ngemva kokhetho. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lezomnotho zikhuthaza uhulumende ukuthi aqakathekise ukuthuthukisa impilo zabantu, njalo enze konke okusemandleni yakhe ukuqeda udubo lwenkohlakalo oluyilo osolwenze umnotho welizwe wawonakala kakhulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Linkuthazo iphume kungxoxo mpikiswano eqhutshwe yilezi ngcwethi namhlanje eHarare eqoqwe ngabe Media Center nabomsakazi weVoice of America Studio 7. Ingcithi lezi bezihluzisisa ukuthi ikusasa lakuleli lingabe limi kanjani kulandela ukugcotshwa kukamongameli wakuleli uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Ingcithi kwezombusazwe uMnumzana Traimo Mabaku uthe ukuze ilizwe leZimbabwe liphumelele uhulumende kumele azinikele ngokugcweleyo ukulwisana lokuqeda udubo lwenkohlakalo, njalo labo abatholakala belamacala okutshontshela isizwe kumele bajeziswe ngumthetho. UMabaku ubuye wathi uhulumende kumele abone ukuthi umnotho wemvelo uyalondolozwa njalo usetshenziswa ngendlela eletha intuthuko empilweni yezizalwane zeZimbabwe. Uqhubeke ethi kumele eZimbabwe iqalise ukuhlawula izikwelede ukuze inhlanganiso eziboleka imali zingayincitshi.
I think kuzaba nzima ukuthi ilizwe liye phambili nxa kulobo gwelegwele elizweni. Uhulumende kufuze ukuthi ajezise izenzo ezifana lobo gwelegwele. Okunye ukuthi kufuze silondoloze ama-minerals ethu. IZimbabwe is very rich in terms of ama-minerals. So kufuze siwalondoloze and sibone ukuthi konke asilethela khona sikusebenzisa ngendlela elengqondo. And then lastly, ugcina ukuthi kufuze senelise ukuthi singaboleka imali kunhlanganiso esifana labo IMF, senelise ukuthi siyibisele ngesikhathi, njalo sibe lokubambekayo esikwenzayo ngayo imali yangkhulu, kwenza ukuthi next time nxa singafuna enye bekwanise ukuthi besinike futhi.
Enye ingcitshi yezombusazwe uNkosazana Dambudzani Sibanda uthi ukuze eZimbabwe lithuthuke uhulumende kumele angakhangeli ukuthuthukisa amabhizimusi kuphela, kodwa azame ukubona ukuthi inhlalakahle kaZulu iyaqakathekiswa.
Esikhathini esiningi uzwa kuthiwa Zimbabwe is open for business, okuyinto enhle, kodwa uZulu wakuleli nguye omqoka okufuze anawe. Yikho ngisithi lapho sisenza ipolitics zethu, uZulu laye kabe lesizathu sokuthi wavotelane.
UMnumzana Trinos Bebe ngumlandeli weMDC ekhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa, yena ke uthi kuza kuba nzima ukuthi ilizwe liye phambili kungakabi lenkululeko egcweleyo, nankuphela abebutho lokhu bengenela kwezombusazwe.
Sonke siyafuna ukuthi ilizwe liphumelele, kodwa ukuze ilizwe liye phambili kudingeka idemokrasi le-transparency. Zonke lezi izinto esingelazo ezingekhoyo ngoba ibutho lokungenela entweni ezithile, so ama-investor angabuya njani endaweni enjalo. Lokuqilibizela ukuqilana ngitsho lasekuvoteni njengalokho esiwubonileyo.
Uhlelo lamhlanje ngolunye lwezinye zezinhlelo zomsakazo we-VOA ngokusebenzana nalezinye inhlanganiso ezizimeleyo njengenjongo yokupha uZulu ithuba lokwabelana ulwazi lokwenzakala elizweni izolo namuhla lakusasa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekusendla ntambama. Magagasi athi 909 medium wave, 4930, 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele. Kulabantu abalithumi lantathu abafele engozini yomgwaqo lamhlanje ekuseni ngemva kokunqikilana kwebhasi lekhombi eKaloma. Amapholisa athi abangamathumi amathathu lanye balimele njalo belatshwa esibhedlela seKaloma General Hospital bakhululwa ukuthi bayesila besezindlini. Amapholisa athi ingozi le yenzakale ngemva kokuba umtshayeli wekhombi equme phambi kwebhasi duzane lomfula umzwezwe. Bonke abafileyo babikwa bebesekhombini. Umtshayeli webhasi yena ulimele wathwalelwa kwesinye isibhedlela seHarare. Ingozi le iza ngesikhathi uhulumende sithi sokube lengozi zomgwaqo ezinenga kakhulu lonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye ngalesi sikhathi. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weBinga North edalele eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngalolu daba.
Ingozi yanamhlanje ilusizi yingozi ebuye isikhathi esibi abantu bevele bephakathina kokudana ngokungazi ukuthi khona lapho kuyiwa khona kungaphi ngemva kwama-election. Ama-election akhanya ngani alethe ingxabano lokungezwani ngaphakathina kwelizwe. Ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe, yinto ebuhlungu kakhulu hathi embulini zalaba kodwa ababhubhileyo kodwa emntwini wonke waselizweni, ngoba kutshengisa nje ukuthi kukhona okungalunganga, kukhona okungamanga kuhle ngaphakathina kwemigwaqo yethu okuyikho okufuza ukuthi kulungisiswe.
Yebo, imigwaqo kayimanga kuhle Sibanda, kodwa abatshayeli labo kwesinye isikhathi basuke babe yibo abenza amaphutha. Ungathini ngalolu daba?
Yeah, iqiniso ukuthi inkomo kujwayelekile ukuthi kwesinye isikhathi abatshayeli labo babe ngabatshayeli ababa lephutha. Amaphutha akhona ehlukene, amanye ngababangelwa ukuthi bona ngokwabo bayabe bengabantu mhlawumbe abangazimiselanga ukuthi babe khona ngasemgwaqweni, engxenye bengabantu abasebenze isikhathi eside bayabe bediniwe. Kanti njalo siyananzelela ukuthi ngomumo womkhonomi wethu kayisibo bantu abaningi abalele ukuthi imota zabo bezihambise emagaradini ziye bangulwa lapho ezingabe khona zilodu. So ke izizathu zakhona zihlangene ziningi, kodwa zithinta umuntu uZulu omningi, zithinta abantu abaningi. So ke kuyatholakala ukuthi kwesinye isikhathi kungaba ngama-problems abantu, but kwesinye isikhathi lakho kubeka luduko lokuthi imigwaqo, ngoba uyabona imigwaqo yethu njengoba sisitsho oyiwo kuthiwa khona omkhulu yiwo osuka ePlumtree osiya eMtare, but ubukhulu bakhona labo kayisibo bukhulu esingabe simukhangelele. Uyabona ngabe kuthiwa imota zethu zimota ezokuthi eziya i-direction eyi-1 zihamba zodwa eceleni zingahlangani, ungabi le ndlela ukuthi zingahlangana neziphambana lazo, aluba kungcono.
Alo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBinga North edalele eParliamente, ubexoxa le Studio 7 ekhona le eBinga. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke okulohlelo olukhangela okuphathelane labesifazana asihluzeni bomama, lapho esixoxa labesifazana singabafisa ukukubona embusweni omutsha kamongameli Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngokuvuma kwamongameli Joseph Kabila ukungancintisi kukhetho oluzayo lokudinga umongameli we-DRC, sokuyisiphithiphithi kwabasakhulayo balelo lizwe bekhankasela ukhetho bekhuthaza ukuba lwenziwe ngokukhululekileyo njalo iningi labo liyancintisa. Inhlanganiso ebona ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele A45 Rights ithi uhulumende wele Myanmar angabe esephule amalungelo oluntu ngokuvimba akwenza izimota ezithwala uncedo lokudla lemithi endaweni elokulwisana kwemdeni ngenyakatho yakwele Myanmar. Umongameli Emmerson Mnangagwa usegcotshiwe kunye labasekeli bakhe, kodwa usehle elungiselela ukusuka elizweni engakagcobi amalunga edale lephalamende lawo edale lecabinet elubhekise kwele China kuhambo lwakhe lwakuqala egcotshwe kuba ngumongameli okwesibili. Lokhu sokuthiya abanye besithi akutshengiseli ukuba uMnangagwa ulendubo zikaZulu enhliziyweni yakhe njengalokhu ahlala ekukhuluma. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohlaziya ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingqoqo.
Okuhluphayo ukuthi khona lokhana bathi khona iwalk the talk kuyahlupha ikakhulu ebantwini abamnyama, ngoba lumnumzana lo kusukela vele engena khona laphana ngekhuliyana kuze kube lakhathesi wayekhuluma ngokuthi khona uzanciphisa amaminista zakhe plus ama-trips, ama-foreign trips, lawa ngesilungu kuthiwa ngama-foreign trips, ukuvakatshela amanye amazwe. Wathi yena hayi lokhu uza kunciphisa lokhu, asoze ebe ngumuntu ogijimayo kakhulu emazweni wonke lawo. Kodwa-ke sikubonile vele engena khwaphana uhle wabhuqabhuqa amazwe wonke lawo angena kuwo. Lakhathesi kathesi ugijima waya ngale. Kodwa khona lokhana yinto ekhangelwa ngabantu ukuthi kathi lapha vele kwenzakalani siya ngaphi. Sesikulungisele okwangekhaya and so forth. So abantu kuningi abakukhangeleleyo khona lapho. Kodwa-ke abantu ngazani bahonona sibili phansi lapho ukuthi hawu kathi sokwenze lokhu umuntu usegcobile labo abagcobileyo yena wagcotshwa last week. Lapha sethiye yenze lokhu sebalekile sele and so forth.
Ye, mnumzana Ngwenya, kuyathembisa na nxa ukhangele usokwenzakele lokwenzakalayo.
Okwakhathesi phela singathi njengomuntu osanda kugcotshwa, anto nje wagcotshwa kwathesi njengesonto. So nxa uvele umelele ukuthi wenze esingathi i-objective analysis, kuyamele ukuphikaze kancane ukwenzela ukuthi nxa ukhuluma ukhuluma nge-authority. Kodwa mina ngiyavumelana lolo bamkhanzi, yabona ukuthi abantu labavele bane-sense of esithi yisikhiwa i-sense of entitlement, okuthi ngokwami umuntu uthanda ukugcotshwa uthi uya ngaphi. Kanti anto khathesi kule ejensi yokuthi kawube ne-cabinet bese bahlale phansi babona ukuthi bakhipha njani ilizwe ubuhlungu mbele ukuthukuthela okwekhetho. So vele sokutshengisela vele ukuthi abantu bakhona vele abezanu bavele bathi bona ilizwe ngelabo bayenza abakufunayo, hathi lokhu vele yikuphambanisa. Yikho sisithi abaphikisayo abe-NDC labanye banesizathu sokuthi baqinise umsebenzi wabo bathaya i-alternative government. Kukhathesi songaye uNelson Chamisa the-NDC alliance ngaye sebene-cabinet yabo sebechama policies abo bechama press conference ukwenzela ukuthi batshengisele ukuthi ngaye siyabusa ngaye ubudlwangudlwangu lobucini lobutshothi lobu bendakalayo ngaye siyabokhipha. Kodwa kwakhathesi mna ngithi hathi asike sibone ukuthi kanti indlu yakhona eyabeibusa yabe ikhethwa kanjani.
Mnumzana Mkandla, ikhabhinethi azayikhetha umongameli Mnangagwa uyibona njani? Wena ubona ungani uzaphinda yini bonabo esesibajayele?
Kuzaphosa kufanane lakhono lokhu ukuthi khona bebegcinane laphana. Kodwa-ke ngokukhuluma emlonyeni lapha bekukhanya ingazani uzafaka abantu abatsha kuphela, kungasi ukuthi abatsha nge-age group, kodwa abantu abatsha abanembono yokuthi khona ilizwe leli lingaya ngaphi, akhethile ukuthi ngiwayiphi iphathi njengoba vele la elelungelo ukuthi anga-aphoint abantu abangumphosi abangu-four laphana angaba-aphoint abangikho kuphalamenti. Kuyabe kukhangelele njengakhona lokhu lakho ukuthi ebaphike ukwenzela ukuthi khona efake inclusive government yakhe eyikuthiwa yikhabhinethi abayibo abantu abazabe begijima laphana lalaphana bemphathisa laphana. Kodwa-ke ku-practical sokusenzakala kambe shuwa kambe singazi ambona ukuthi angathiya abanye abantu lapha abangoguluva lapha nathi vele behlezi khona lapha mbona ngazani ngasoze balahlile ngathana uzabaphinde babisele khona laphana kusonele njenge-education yethu nalesi zitshaka isiyi-WhatsApp kuphela kayisela sisinde ukuma isimilo sibili nge-new curriculum yonaleyana.
Ye, mnumzana Ngwenya umnangagwa uthi yena basebenzelane lo mnumzana Chamisa. Kanti vele ufuna basebenze njani? Babumbu hulumende omutsha kumbe ikukhuluma nje inkulumo yokuthi hayi wena ungazondi?
Apheli ukusebenzelana iqembu eliphikisanayo kuyabe kusithi kufanele kube le i-accountability, i-oversight. Awusoze usebenzelane lo muntu uphakathi komkhumbi wakhona umkhumbi wokusela lokuntshontsha phela i-GNU yona mthetho wayo vele akangeke ihambe kuhle kathesi ngoba yena umnangagwa uthi unqotshiwe. Engibona ekujwaye ukuthi yena ukuchamisa engaze aqeda isikhathi elokhu ekhonona ngokuthi wadliwa kumbe wanqotshwa aqede isikhathi etshengisa layo ukuthi lapha nxa lihamba lisiyale hhayi liphambanisile hambani linje kodwa kuya kuzahlupha ngoba ama-manifesto abo avele achiyene kuqakathekile phela lobu ngazi nqojo uyi-MDC Alliance yabulokhu ngumzimbabweni kuyafana lokuthi laphana nxa sisenguqweni izimbabwe ama-warriors zidlala isihlabo sonke isabe sikhona sihlabela yikho kuthiwo ukuthi nxa kuqondane le programu enikeza intuthuko ilizwe ngababekhona beqondisa besithi hhayi lapha liphambanisile belokhu bechaya umsindo besenza njalo kodwa ukuthi angingene phakathi uhulumende hhayi lapha sizawusebenze ngoba uyabe sesidlalayo ekugcine sekukhohlwa ukuthi ayi-oversight.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ohlaziya ezomnotho welizwe ubexoxa endawonye lwalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Sekufanele senonge
Latela Zimbuze, Sikumbese Tula Vechugi, Pakeza Mosako, Abaye Vekeza Mamanzi, Uzen Sundi Aben Sundu, Kalue Sisivasa Zero Dijia, Unziaman Tibere, Ea Kupaba Mshabesi Zveni, Zapu Lugute Linka Bezasi Tunga, Buluku Elendo Teota, Eliko Ali Chumlamatota, Ich Velim Tope, Ela Kisi Jere, Washalim Kumbazana, Weno Mpum Koti, Wanga Ushalam, Of Linkunda, Wasineli Zikau, Pachumbino Sentumbane, Heta Selmanzi, Abayebe Upula, Elomileo, Unang Nanga, Mtazana Waiswe, Upunuga Pete, Obuda Wayo, Pamina Pasla Pesulu, Kantu Sentuzo Punjane, Wayezi Zeni, Umahamba Yetwa, Ete Bintunga Yake, Abayebe Hamana Mabucho, Eka Shengen Kanunu, Ama AK 47, Kala wetu uma kunyongolo umkhulu ulinda oyembabasala benginja uduna nkulu wezitaposi owathumela amabhunu izwi bathi lifike litshela bangakezwa ukuthi lukhulu liyeza eRhodesia kwenzeka inkemekeme yendaba.
Ngabafana bakagodwayo laba besabela phela ngonyongolo uchibwechiteza umdala wethu amabizo maningi kakhulu angeke ngaqeda isikhathi sesidliwe ngumangoye singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi okusemthethweni kwabasekeli bakhe ababili. Kufa abantu abalithumi lantathu engozini yomgwaqo eKadoma. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande asidibaneni njalo kundaba zethu zekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.